Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 4 2021 ngiPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu bakobulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ebusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye-breast cancer month. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole-continuous learning assessment soluphazanyiswe ukuqhamuka kwe-COVID-19. IZimbabwe siyenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu bakobulawayo bamanyane labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu. Eye-breast cancer month. Injongo yalo mkhankaso ngeyokukhuthaza abantu ukuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa kwalo umkhuhlane kusesemasinya.
Abasila kulomkhuhlane wemvukuzane yebele abebandla lezapho baqoqe umkhosi enkundleni yebulenjini eye-WhatsApp ngokunanzelela ukuqonga kwenani labantu asebebanjwa yilo umkhuhlane. Udokotela Mildred Mkandla obona ngezemfundiso kuzapho ongomunye wabasila kulimvukuzane yebele eminyakeni engamachumi aphosi afike amathathu edluleyo uchasisa ngomkhankaso abawusungule namuhla.
Injongo yayo ibikufundisa abantu ngemkhuhlane we-cancer ikakhulu umkhuhlane we-cancer yabo yevele ngoba inyanga le njoba sisazi inyanga ekhangela kakhulu umkhuhlane we-cancer yevele yabo mama. Imithi isidula kunye okumangalisayo njalo kayibonakala. Njalo lokunye kade sikhulunywa sikutshelwa ngodokotela okunjengamomamogram kuyadula kunye okumangalisayo njalo kakukho endaweni eziningi. Nxa umama ephuma etsholotsho, ephuma egwanda, ephuma endaweni ezitshiyeneyo, kuzafanele ukuthi azofika kobulawayo ukuthi azenziwe leyo mamogram ngoba eHarare ayekwenza leyo mamogram. Kungaba kuhle ukuthi into ezinjengalezo zibe khona ezabelweni eziningi.
Udokotela Mkandla uchasisa njalo ngembali yohambo lwakhe lokuhlaselwa yini umkhuhlane.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi lapho kwakufundelwa khona ubunesi. Kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer atshiyeneyo, nge-breast cancer in particular ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Unkosikazi Fopi Chikonye owahlaselwa imvukuzane yebele eminyakeni eyithoba mnemibili edluleyo wasila uthi udubo yikuthi abezempilakahle labo abaselathando lezigulane.
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa lokhela okungaphezu kokwethusa. Wantshela wathi nayena semphuze kakhulu so fanti nje andithatha angiyenzi i-operation angikhiphe ibele angaqeda mfake ku-chemotherapy. Nxa ngingaqeda i-chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaninginingi kakhulu engxenye by the time mine yami i-turn ifika ngiyabe zivele sengifike kudala.
Uqhubeke ethi eZimbabwe indleko yokwelatshwa iphezulu kakhulu nxa kuqathaniswa lase-South Africa.
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona 50 rand, mina ngibhadala 136 ngibona kunje kodwa nqa ngiyikhangela ngihlolisisa ngibona ngani imali ephansi kakhulu ngoba ngemva kwakho konoko ngiyaphiwa amaphilisi wonke ngiwafunayo ngiyaphiwa konke nje imitshina yonke sengene imitshina imhlobo lemhlobo kodwa ani bayangelapha ngingathi ibhili yami yayisifike kuma 27,000 kona ngale South Africa but abangihlukumezi bathi uza kuzikhiphela so bengisithi kwesinye isikhathi ngifake okuyi 1000 rand kwesinye isikhathi ngifake 500 kwesinye isikhathi ngifake 700 kwesinye isikhathi ngiyelokhu ngisenza nje njalo njalo iyazazi ukuthi ngespirit
unkosikazi Molly Richardson oseleminyaka eyisikhombisa waphepha kulo umkhuhlane laye ukhala ngendleko yokubhadalela ukwelatshwa ikakhulu emhlubulweni wemandebeleni
sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophela khonapho khonapho le mithi esiyisebenzisayo iyadura ayichiphanga okwakhathesi sokuwesi ngoba si-equalile from lapho ekade veli khona and sebefuna i-forex esingelayo besicela ukuthi singasali kwabanye bethu sasibone abanye khona le eharare bencediswa i-Cancer Association thina asincediswa
Umnumzana Titus Chikonye olekhosikazi lakhe elaphepha kumvukuzane yebele uthi kunzima ukunakekela isigulane.
Kulonzimanyana but into efunakala kuphela ikuthi khona abantu babambane. Nxa usuke wafikela ngoludaba olunje kufunakala ukuthi abantu babe ndawonye kunzima ukukhona. Umkhuhlane lo ngathi wona ubiza imali ezinkulu ungazani umkhuhlane o-expensive very expensive ye awuyadla yadla sibili ngoba khona njengoba kunje sitshitsha e-South Africa almost every ngathi after a month or so or after a few months we are back to South Africa and the medication with siyayithola ngona ngayo kutsho ukuthi kuba lo nzima and the treatment nxa bekutreat-a futhi kutsho ukuthi abantu abangasibo bangikhona ngale bacharge izimali eziphezulu kuyedlula bona oba abantu abazali e-South Africa kwezinye indawo
Inyanga kaMfumfu yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele iBreast Cancer Awareness Month ngoba isithe yathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Lomkhuhlane uhlasela omama lehlekana labo baba, abantwana, amantombazana labafana. Phansi kwalomkhankaso abantu bakhuthazwa ukuyahlolwa kungelambadalo ezibhedlela zakobulawa e-UPH lempilo Central Hospital. Indikimba yalonyaka yokunanza inyanga ye-breast cancer ithi buddy up to beat breast cancer. Uzulu ukhuthazwa ukuba abambane ayehlolwa njalo athole ukwelatshwa masinya. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ele Zimbabwe selene lise uhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu, 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19, kodwa abangaba izigidi ezedlula kancane izimbili babo, 2.3 million yibo asebehlatshiwe amajekiseni wonke womabili, i-first dose le-second dose, kubika abogatsha lwezempilakahle. Abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imihloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswe yokuqhamuka kwe-COVID-19 kanye langeziqondiso zokumelana laleli gciwane eze-lockdown. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende uhlele ukuthi uhlelo lwekhala luqale lonyaka ngenhloso yokuba abantwana bathole ithuba lokuthola iminye imiklomelo engaba yisilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% phakathi komnyaka, kuthi enye ingxenye yemiklomelo isuke ekubhaleni imihloliso. Inhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ iyalusola kakhulu lolu hlelo langendlela oluhlelwe ngayo isithi isikhathi efekthedwa abantwana bengekhaya ngeCOVID-19 lockdown sizakwenza kube nzima ukuba abantwana bancedakale phansi kwalo. Umeli wePTUZ uMnumzana Vusi umuzi Mahlangu uthi kabavumelani lohlelo lwekhala.
Nanzelela ukuthi uhulumende useqhubekele phambili wafaka ingxenye yezemfundo le ebizwa ngokuthi Continuous Learning Assessment, CAL. Kodwa ke ngombono wami, ngombono wethu njengenhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe, sibona ngani ke linto yona into enhle ukwenzela ukuthi abafundi bahlolwe ngokupheleleyo. Kodwa ke indlela efakwa ngayo mbona ngani umhulumende uyaphambanisa kakhulu. Sikhangelele ukuthi khathesi akuzange kube namalungiselelo aqondileyo ukuthi abafundi bafundiswe kuhle continuous learning assessment. Njalo nje lababalisi kabazimiselanga kakhulu nje abalungiselanga kakhulu ukuthi benze umsebenzi.
UMnumzana Themba kuye Mabhikwa owenye inhlanganiso njalo yababalisi Amalgamated Rural Teachers Union ATUS uthi iningi lababalisi vele kabatholanga imfundiso eneleyo yokuthi balusebenzise njani uhlelo lolu.
Thina njenge-ATUS sithanda ukucebisa uhulumende eqala ukukhuluma ngekhala continuous learning assessment umnyaka wona lo benza ama workshop ukuba i-continuous learning assessment le kwakumele iqale kanye kanye le curriculum entsha ngoba iyingxenye yayo. Kodwa ke uhulumende sehambe phambili ngokuthi ikhala isebenze lonyana. Siyibona term esivule lona elokubhalwa kwemhloliso ka-grade 7 o-level ye-A-level.
Uqhubeke esithi abantwana abafunda emaphandleni baphazamiseka kakhulu ngokuvala kwezikolo ngenxa ye-COVID-19 lockdown.
Ngingaka i-COVID ivele ivimbile amalungiselelo awemhloliso yabantwana esengibaqambile okokuthi thina abantwana ithuba lokuthi bafoba. Nxa sikhangela abantwana ukuze enelise ukukhava isidingakala inyanga zingu-9 okathesi abantwana inyanga ezinhlanu thithemu abayifundile nalezi nyanga ezikhona kathesi mhlawumbe vele azifike ezinhlanu sesingathi eziyisithu.
Imizamo yokuthola abogatsha lwezemfundo yehlule ukuthi isikhulumeli sogatsha lolu uMnumzana Dawungana Ndoro ubengaphenduli imibuzo ethunyelwe yi-Studio 7. Kumazinga esanda kwedlula, ugatsha lwemfundo ye-primary le-secondary luthumele izikolo umbiko wokuthi kumele zincedise abantwana kuhlelo lolu. Luqhubeke luveza ukuba ngemva kokuphiwa kwencwadi zokufundisa ama-curriculum lokulungisela imihloliso ka-2021, ababalisi bonke sekumele baqale ukufundisa besebenzisa uhlelo lwekhala. Uhlelo lwekhala luzasetshenziswa kubantwana abaloba imihloliso yezifundo zebanga lika-grade 7 lezebanga lika-form 4 lo-6. Ababalisi kuzamele baphathise ngokuhlela okwenziwe ngabantwana phakathi kwenyanga ezintuthwane zomnyaka lapho abafunde khona bengakalobi imihloliso ukuze bathole imiklomela esilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 30% evangezelelwa kulokho abayabe bekulobe kumihloliso. Mele Institute 7 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa uMnumzana Douglas Monzora lithi kalikabambanile le-MDC Alliance eMathebeleland South lapho kubikwa kuba amalunga amabandla la asedonsa ndawonye esenzela ukunqoba kukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba le-Newsday libika ukubana uMnumzana Bekezela Maplanka loMnumzana Yanga Moyo abakubandla le-MDCT benze umhlangano ngempela viki lamalunga ebandla le MTC Alliance bavumelana ukubana kwenziwe lokhu njalo kungasaxotshwa kumakhanseli lakudale lephalamende abadlelana lomnumzana Nelson Jamisa. But kubisela muva amabandla aphikisayo ukuwabona esilwa nsuku zonke. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu lo moyo lo maplanka. Kodwa umnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le MTCT. Utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana ibandla lakhe kalazi lutho ngokwenzakale esabelweni seMatabeleland South.
Isinqumo sokusebenza ibandla libambisana lamanye amabandla sithathwa lugatsha oluphezulu olwe-National Council. Ngakho akungeke kube liqiniso ukuthi sesingene ekubambisaneni okunjengakhonokho ku-province ye-Matabeleland South. Nxa kuyikuthi bacho into enjalo kuyabe kuyinto eyizifiso zabo ekhona izabuya kubandla lonke, ngoba akusetshenzwa ngokuthi iprovince leprovince ifisana, kodwa kulandelwa lokho okufunwa libandla kube sokusenziwa kuma provinces wonke ilizwe lonke leZimbabwe. Kodwa kumele abantu bakunanzelele ukuthi ibandla le MTCT liyakholelwa kakhulu ekutheni amabandla asebenze ebambisana. Yikho nje libona ukuthi umkhokheli wethu uMonzora uqinise iMDC Alliance umbutho esasilawo ngo-2018, kanti njalo uselande abanye abakhokheli bamanye amabandla abangafika bona 15 15 esizabazisa ngokuhamba kwesikhathi ngokugcweleyo, ngoba ingxoxisano labo zisaqhubeka. Ngakho siqhubeka nje ngawo umbono kababa uMorgan Twangirai ukuthi sisebenze sibambisana singamabandla amaningi ukuze silethe utshintsho ekusweni kwelizwe leZimbabwe kwezepolitiki.
Mnumzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le MTCT elikhokhelwa mnumzana Douglas Monzora. Ubexoxa le Studio 7 lapho iseHarare. Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumi sebandla le MTC Alliance, uthi akumelanga amabandla aphikisayo adlephani.
MTC ayixabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku freedom of association, freedom of expression, freedom of press, freedom of conscience. Lamanye ama freedom aku constitution ye Zimbabwe, lama international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukufaka dandalaza ukuthi as singalisodwa siyekele umziki wohamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima izanu yasihlukuluza, izanu yasibulalela abantu, izanu kayinanzeleli ukuthi lathi singabantu abafuna ukuphila. Kodwa-ke mahlabezulu asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana lezanu PF. Lokho yinhlamba, ngoba iMDC Alliance ayilagazi ezandleni, njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo, almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe.
Umnumzana Felix Makalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthumizele iStudio 7 umlayizelo lo ekobulawayo. Live talk lamhlanje sikhangela isimo sokumelana le coronavirus eZimbabwe lohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Abenhlanganiso yeZimbabwe Physiotherapy Association bathi lanxa indlela ye-physiotherapy isetshenziswa kabanzi ukwehlisa inhlungu zeqolo, kuqakathekile ukubana abantu badinge ulwazi olweneleyo lokuzivikela kulesi simo. engikehlelwa yilezi nhlungu. Ngithathele izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Physiotherapy Association umnumzana Dennis Body uthi iphysiotherapy iphathisa ukwehlisa inhlungu zeqolo ngokwelula amathambo okwenza ukuba umzimba ugcine uzelapha ngokwawo kungela kunatha imithi loba amaphilisi amaningi-ningi.
Indlela zokuphakamisa imithwalo, indlela zokwenza imisebenzi endlini, indlela esihlala ngazo sisebenza kumakhompyutha, le ndlela esidlala ngayo imidlalo kuqakathekile.
UDokotela Blessing Mushonga ophathisa kumpila kahle ngendlela ezigoqelake le mithi yendulo evela ezihlahleni ezomisiweyo kumbe ezisetshenziswa zimanzi ezama-herbs uthi lolu dubo lwenhlungu zeqolo bazibona ikakhulu ebantwini ababe sebekhulile. Uthi ukuvikela isifo singakatholakali kuvele kuyinto eqhakathekile okumele abantu bakunanzelele empilweni yabo kulokuyadinga uncedo lokwelatshwa sokwanakele. Umnumzana Terence Moyo oyingcwethi kwezokuqinisa umzimba lokwenxabela ukukhuluphala i-wellness ne-weight loss uthi inkinga eziningi ezigoqela inhlungu zeqolo lezinye zingenxabelwa abantu bangananzelela indlela abaphila ngayo behlise ke ukuzimuka. Umnumzana Boti uthi usizo lwe-physiotherapy solutholakala kalula kula izolo okungaphathisa uzulu odinga lolu sizo.
Izibhedlela zezabelo zonke lezibhedlela zama-district eziningi sezilalo uncedo olunje lama-referral hospital onke elizweni.
Ingcwethi zezempilakahle zithi kuyajabulisa ukuba ilizwe selengezelele izifundo zabazingcwethi kuze kwelapha ngendlela ye-physiotherapy ekolitshini le-University yeZimbabwe. Ngomnyaka ekolitshini leli kugxilwa izifundo ingcwethi yale indlela yokwelapha abangaba ngamashumi amabili kusiya kwamabili lanhlanu osokudala ke ukuba babe banengi elizweni. Udubo lwenhlungu zeqolo i-lower back pain lubikwa luhlasela isilinganiso sokuphakathi kwama chumi amathathu kusiya kwamachumi athubaminembili ekhulwini emhlabeni jikelele. Lolu dubo lubiwa luvame ukuhlasela asebekhulile. Ngiyimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Esigabeni lapho esipha ithuba abalaleli abakaStudio 7 ukukhuluma imibono yabo, uEzra Chisa Spanda walomsakazo uxoxe loThemba othi yena ulisela, uthi yena utshontsha amafoni ezimoteni ezindlini lezinye indawo. Ake sizwe ingxoxo le uhlelo oluphume emoyeni olweZimbabwe Today asixoxeni esilethulela enkundleni yokuxhumana eyeFacebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Wezana mpilweni?
Hayi, ndonjile lesula nyayeva.
Lapho uyathola.
Eh.
Okay, utontani kakhulu.
Amafoni nasethe.
Uyasethe bantu?
Eh.
Abaye khamba 3D.
Eh, bathi ngizothi ngihamba out ngiyavula izimoto ngiske.
Awungcoxe nxa ulanda umuntu yobungeza wena ozakutshala umlanda njani?
Ngazinikela nxa usokunzima eZimbabwe.
Yeah, yeah. So ibunzima lo wokwenza ukuthi wenzeni?
Ungasikolo kuvela abanguyenzi.
So
ngasebenza.
Ngawulo umsebenzi ayasebenza. So nxa ufika lapha nemuntu lifu kwenzeni?
Emuntwini?
Akhange
uthi abe
kumama.
Mtino mama.
Utatelo mama kakulu utatelo baba mfoto.
Mtatelo mku muta nkiti
bie. Uweza na kibi ngamu?
Hai. Hai. Zile msu hame. Hame nini mimi.
Ok.
Mimi kwa nsuku mchuza. Mbi ipandira kule hivi so. Mbezi mbambi ipandira haki. Nami nkiti funu kwa mbambi wa hivi.
Azu bade nga sera hivi? Usi kenda fukata?
Ai, minha cara tudo é muito agonava. Mas vai ver, eu já vou amar, vai ser a mona de dia.
Vai nas regulares, né?
Vai nas regulares, para mim, mas é cachimbo. E como na fonte, garado.
É, é muito ela por ele, já, tá disquero.
Tá disquero, mas eu sou uma escola, uma quatro.
Do Brasil.
Lapho ke sizwe uEzra Jesus Sibanda ixoxa loThemba othi yena ulisela bebexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethelela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kwezemidlalo. Ngehlukane izihlobo wothi sikhangile ezinye zezindaba ebezigokhela abantu bakubulawayo bamanyene labanye emhlabeni jikelele. Ekusunguleni umkhankaso wemfundiso yokulimukisana ngomkhuhlane kwemvukuzane yebele ngalinyanga kamfumfu eye breast cancer month, abazali lababalisi bathi uhlelo olutsha olokuhlola abantwana besikolo Ingxenye yokusebenza kwabo phakathi komnyaka bengakalobi imhloliso ole continuous learning assessment soluphazanyiswa lubhubhane lwe-COVID-19. IZimbabwe isiyenele sewuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.1 million ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngupraxedes Jeremiah ngesithi asidibaneni ngo-half past six.